Igama leZimbabwe liphuthe imidlalo yalo yezibaya lisendaweni yesibili engalaleli yesibaya sikagroup C lilemiklamo loyisithupha kuthi ele yiqanda yilo liphuthe lisendaweni yokuqala lilemiklamo loyisikhombisa. Liyimpumela itsho ukuba iqembu leyiqanda yilo lihle lathola ilungelo lokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano ndawonye lele-South Africa eliphuthe lisendaweni yokuqala kwisibaya sikagroup A, ikanti kwisibaya sikagroup B kuphumelela amaqembu amabili abalisa eleZambia lona elihlezi phezu kwengalaleli lemiklamo loyithoba nemunye kanye lele-Cameroon eliphuthe lisendaweni yesibili lilemiklamo loyisithupha. Iqembu leCameroon neleZimbabwe yaqede imidlalo elemiklamelo elingileyo kodwa umehluko ubesekutheni iqembu leCameroon lihlohle amagoli amaningi kuleleZimbabwe yikho lidlulele kwisigaba sesemifinal. Iqembu leZimbabwe linqotshwe kufinal emncintiswaneni wanyakenye ochitshele kweleZimbabwe lapho elafinyelela khona kwisigaba sesemifinal ngemva kokuba kube yilo liqede lisesimeni esihle kumaqembu aphutha imidlalo yezibaya esendaweni yesibili kodwa lonyaka kwehlule olandela umdlalo wenguqu usibonakaliso Ndlovu ukuthi ungaphumeleli kweqembu leZimbabwe kuveza ukuba sekumele kuzanywe abadlali abasakhulayo.
Ngibona ngani kudliwe ucoach wabo ngakuthiwa Khanyela egemini yokuqala wayefake ama-original players then ku-second game besidla iSwaziland kwasongeniswa abatsha but sese sidlala le Uganda wabisela labantu esibajwayeleyo abadala so mbona ngani basuke badeleli Uganda kakhulu ngakho-ke umbono wami mbona ngani laba ama-players lawa amadala sesiwajwayele so kumele ukuthi hhayi bethatha umhlala phansi betshonekeli ilanga.
Amaqembu abesake kuzibaya ezintathu okutsho ukuba amaqembu amathathu aqede ehlezi endaweni ephezu kwengalane yo ahle edlulela kwisigaba sesemifinal lapho iqembu leCameroon elenza dibana khona leZambia kuthi eleSouth Africa lizadlala leUganda. Kusasa amaqembu azahlaba ikhefu ukuthi imidlalo yesemifinal iqhubekele phambili ngolwesine ikanti umdlalo wokudinga iqembu elizaphutha lisendaweni yesithathu uzedlalwa ngolwesihlanu kube sokufithi ifinal izadlalwa ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.